Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumbe lakathe silokho lisakhona ngoba kusukela ngomgqibelo la I think ngikhona lisanda kuma kathe but ukuthi izulu lakhona liyama ingxenye okwe 5 minutes bese liqalisa njalo una futhi ngamandla and empilweni yami angaze ngibone izulu elinje ya ngoba mna bathi izulu leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilo izulu esijwayele ukulithola ingxenye ngomnyaka ya indlela eziningi zidilile konke lamabriji izindlu and then abantu abacatshangela ukuthi akho nto abacatshangelwa osokuthiwa bafile bafika 100 then kulabaningi they haven't been confirmed they are still missing yeah it's akuyazwisa usizi sibili ya and abaningi izindlu abasela lapho okokuhlala so ya kunzima sibili
Nqali sizwa abezomkhathi bona bathini bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo
ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and individuals you know so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha lalaphana bencedisa ngalokho abangakukwanisa ngakho abanye befakwa ukuthi ngxenye fokwathi sibehlale ezikolo emasontweni ya but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi ya so ya then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us yeah
abawelwe ingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende
abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla ya njengathi selile ingxenye yamaholo amabili amathathu selimile ya ungani kuyafefeza nje mbijana ya ikuthi njengami ngiseplantar ngingazi kwezinye iy'ndawo but eplantar wathesi hhayi so ungani selike laphumula mbijana ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hhayi ayingezwa bona babe ngokufanisela kwabo babekhangelela amalanga nawuthi mhlaka-14 yiwo lapho osokungani liyaba seliphelile